believe the masses of the youth bazahamba ngendlela esikhulumisana nayo ngabo ngama youth azimisele ukuhamba not nje ijikelele sikhuluma ngama youth sikhuluma ngomphakathi azimisele nje ukuthi ahambe ehlola amagama abo noma singathi siyakhangela uhlelo oluyenziwe nguhulumende mina ngesingani akulanto sengiyisholile kakhulu ekukhangeleni amabizo ngoba zikhona ezinye inhlelo ezokukhangela amabizo kakhulu esebenzisa ama-mobile phones ethu ukuthi umuntu ayenelise ukuthi abone ukuthi uzavotela ngathi kumbeni ebuyi police station nakuwadi yakhe so ngibona ngani ivekhi ngathi izamile ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula naphakathi nakomphakathi ukuthi behlole ukuthi bazakuvotela ngathi
lakho ulihlole njani osebenzisa umakhalekhukhwini ungene ebulenjini be-intanethi kumbe uhambile ku-inspection istation wayahlola
so far eqinisweni angihambanga ngomo kodwa I just received i-confirmation kumakhalekhukhwini ukuthi ngivotela ngathi abanye abangaka-receive information kumakhalekhukhwini bayakhona ukuthi bedayele just *125# and then bebese bedayela and then bayithola i-information from FEC ukuthi bavotela ngathi
bakhona yini abangakabhalisi mhlawumbe ohlangana labo lapho ohamba khona
limqotho lelo baningi kakhulu vele abanye besenza ukuthi sika hambise ema-ofisini amakhulu awe-VEC ekakhulu efamona esiyarejista ngokunjalo njengobana sekuvuliwe ukurejista futhi kakatha mhlaka-29 siyabakhuthaza abantu ngoba nabanzi abanye kade bevele bengatholi amathuba yokuthi berejista ngoba ikakhulu bekusenzakala ukuthi abanye bengahofi abanye labana abasenza imisebenzi yezandla ukuthi umuntu yake esehlile ukuthi azinike ithuba lokuthi erejista kodwa ngobuningi babo kuyathembisa ukuthi abantu kungikhona bezavota singakhangela inani inani lingarejista ngokuvota esilokho silihlele ukuthi lihambe lirejista ukuvota
kahle kahle bathi yini isizathu ngoba sesiside mpela isikhathi loqhutshwa lolu hlelo
imbuzo omuhle kakhulu lo nkomo ikakhulu singakhangela ukuthi iningi lama-youth kumbe iningi labadala abanye abathi angeke berejista ukuvota ngoba abanye abathi sirejistile kodwa siyikuvota isizathu ngezokuthi singakhangela ikakhulu akade bele hope khona akade bele themba khona ukuthi bazavotela khona ukuthi kade lekhangelele ukuvotela United MDC, meaning that the alliance MDC. Ungakhangela ukuthi ama-youth amaningi labantu umphakathi omningi njengobana sokuqhaqhekile sokule MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe sokule MDC alliance ekhokhelelwa nguChamisa sokudivide kakhulu ingqondo zabantu abantu sebehle baphela uthando ukuthi bevota abanye kade bangakarejisti sebehle baba nalokhuyana ukuthi bethi pho sizavotela bani siyavota sisithini sivotela bani sebebona konke kuyindlela yokungcono lanje so abantu sokubaphule inhliziyo lokhuyana so sokuyukuthi silokhu esilwisa nje ukuzama ukukhombisa abantu ukuthi bantu beregister.